besingakhangelelanga njengabantu bezimbabwe ukuthi umuntu ocathe njengominister olesikhundla esiphakemeyo kanjeyana engaletha amazwi aluhlazo kangaka phakathi kwabantu. Kuliqiniso lokuthi umkhuhlane uhlasele, kodwa-ke asikukholwa thina ukuthi kambe nxa uminista ezaphuma afakaze ukuthi umlimi uyajezisa. Ngezinye indlela uminista usitshela ukuthi ama-disasters wonke ayenzakala emhlabeni uNkulunkulu uyabe ejezisa bani. EZimbabwe kathi sibe le-drought, kambe uminista uthi ukuthi umlimi ujezisa iZimbabwe ukuthi yenzeni. Ngengqondo kaminista sibe lama-disasters eChimanimani lapho kufike khona abantu kulomnyaka ophelileyo, kulamanzi akhukhula abantu. Kambe uminista uthi ukuthi disaster enjalo umlimi ujezisa iZimbabwe ukuthi yenzeni. Kungumnyama omkhulu ukuthi silabantu abanjengominista uMthinguri abalengqondo enjengaleyo, ngoba ngase sinanzelela sibili kufanele abantu babambane bancedisane ukuthi lomkhuhlane siwuqede, njalo sibe lemizamo yokuzwelana lokuncedisana. Kodwa nxa esekhuluma ngale ndlela uyatshengisa ukuthi iZimbabwe yona kutho ukuthi nxa abanye bawelwa zingozi la iyathokoza, and uminista uzayenza abanye abantu bangakhulumi kuhle, ngoba abanye abantu baze bathi bona ngezinye indlela kutho ukuthi uminista nxa esithi yena i-disaster leyi eyenzakalayo yomkhuhlane we-corona yisijezo se-America ngenxa yama-sanctions, kutho ukuthi phela le ngozi ezenzakala khonale eZimbabwe eChimanimani yezamanzi utho ukuthi umlimi wayejezisa yini umhlubulo nalano weZimbabwe ngokuthi kwangena igugu rawunde yini. Usesenza abantu babe lamazwi abuhlungu, usehlanyele singathi thina ikuzwa inzondano phakathi kwabantu, si-hatred. Ispeech sakhe i-hate speech leyana isincedisi, isenza njengabantu beZimbabwe sehlukane.
Umongameli Mnangagwa wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi usemise ingwendo zeziphathamandla zakhe zokuya emazweni ale coronavirus. Kodwa sibone ngempela viki lapha umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ubese Norway lapho osokufe khona abantu abathathu, namhlanje ukwele Germany lapho osokufe khona abantu abalithumi lantathu. Ungathi lokhu kuveza ukuzimisela yini ngempela kuhulumende ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo ungene eZimbabwe?
Akuzwiseki, ngoba thina besicabanga ukuthi nxa upresident ekhulumile ubesitsho ukuthi abantu bengaphuma elizweni besiya kulawo mazwe ayingozi, bangasuki ngale futhi emazweni ayingozi bebuya ngayo. So ngokwenza njalo sokusenza abantu sisole thina ukuthi kambe iZimbabwe iqinisile yini ngalokho ekukhuluma, kumbe nje ikhuluma ukuthi ithabisa abantu.